bemethe ngibhadalele ngiyele ngesuka yazi inkomo leyana uthazela isibhadalele isicuba engavusa ngembhaxama ngamadoda yesile ivuka yikhono ngezindapha kodwa nanga abagxize ekuthakana ngoba wena kubahluphi ayizimabe nxa izemethe zibhadalele zingasebenzi ngisebenzela nalabo abantu ihlekanyana elibusayo elithuthayo imajority lamba anize siya ekhethweni siyanangela ichela ngenxa yokulanja kuthi avuya-ke emele ukuthi babuye ezigabeni bayenga abantu ngokudla over 3 days over 4 days yasibabona manje phiwa kathi sinje zikhuluma elayinini khona ba bephiwa idinzi i-50 kg shiya ngomama abangu-20 izayashintsha ngaphi naleyo so siyananga ukuthi nxa izomlethu zibhazelele zingekho zingasebenzi kuhle yona yikho bathola khona amathuba okuthi abanindezela abantu abantu bahambe ekhongozela khona kuthintakaleli ezilolelolisu sezimbabwe angesikhonekthiwe -economy asila akwakhi lokuthi bala sesivula amaphejika sixazenzelele ethi i-esk ethi mbali ngokufa kwezomnotho
yebo kunzima ebantwini abaningi kodwa nxa sesikhangela abesifazana sikhangele abafelokazi sikhangele omama kusela izimuli bebodwa esingathi ngama single mothers bona badonsa njani emumeni onje
ungananzela ukuthi nxa vele into zingamanga ukuthi zingazonze omama balokuhlukumeza kakhulu baba-vulnerable ku-situation kodwa ngiyakhangela okwenza khona lokho okubi futhi asila indlela zokuthi uhulumende uyabancedisa esingathi ngama-social protection safety net akudla kasebenzi ibe social welfare ayisebenzi so laba abantu nje ikhuphele ukuthi abantu abanye badla kathathi ngevili and vama nxa sikhuma kathathi ngevili siyabe sikhuma ngokuthi wena ukudla ongathi akwakhi imizimba ikudla nje kuzathi abantu umuntu udle ishwala injalo umuntu udle ishwala le mbhida yayifithi yakhona ngetholakale ngoba ezingadini amanzi kawakho asisaleli same thing yomuntu esifaza nayezimbabwe ikakhulukazi eyi-single parent even lalaba esithi bayendile kunzima kakhulu ukuthi ubeungetafuleni and then khona kuzakuba kunzima kakhulukazi ngoba sikhangele ukuthi ngapha e-south africa iminenge liphephela khona i-operation didile uyabadudula anti sikhuluma nje bamhla ka-1 June babezenisela badudula amazimbabweni and sesibabuli labantu abaningi abantwana abaningi ade besegoli labantwana ngothi egoli ade besiliziminjalo sebebuyile abanye bahle babuya ngo-December kababuyelwana so lapha nje ukuthi abantu baphila ngomusa wendlela ezimbabwe ukuthi asikazi sibe laye angikwathi ngaqathanisela ngayo this is the worst situation ngoku-analyza kwami nangokubona kwami ngokukhulumisela labantu ukuxisaka labo isimo esikhona kathesha izimbabwe sizi kakhulukazi
kukhona yini ongakuxwayisa uhulumende angakwenza ukuze abesifazana bathole ukukhuselwa
uhulumende wezimbabwe nxa engakunanzelela esihlala sikhuluma ngakho ukuthi wena nxa into zinzima elizweni nxa ezemnetho zingahambi kahle nxa abantu bengasebenzi ananzelele abasebekhulile omama izalukazi lentandane akakwenzi khona lokho singakhangela izinto lamaputo protocoli i-section 15 and 24 ukhuluma ngokuthi women in distress should access i-social protection services akukho izindaba khona lokho and akusebenzi akukho